Maka.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani Zululandaba. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 18 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abangamachumi amahlanu lantathu abatholakale belegcikwane lecoronavirus izolo. Osokukhweze inani labaligcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu ayithoba minwembidi 787. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo eliziphiwe nguhulumende, kodwa inhlanganiso yamatitshala ezinta ithi kayisoze iphatheke ekutshengiseleni okuqoqwa mhlaka 31 Ntulikazi.
Okwepolitiki esikuzwayo okwa-31 ngifuna ukuthi ucace lapho, ngoba thina njengenhlanganiso yamatitsha kasiko kupolitiki.
Kodwa inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUS ithi izaqhubeka itshengisela ngoba uhulumende engalaleli izikhalazo zabo.
Thina njengesisebenzi njengenhlanganiso sakukhuluma kudala ukuthi vele sizabe sitshengisela nani stop.
Unina womkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa obhubhe ngomvulo uzabekwa emzini wakhe kochidi amakuni kogudu lamhlanje.
Sicela lisibekezeleni, lisikhulekele kakhulu, likhulekele imuli kaNelson Chamisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lantathu abatholakale belegcikwane lecoronavirus izolo. Sekukhweze inani labalegcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu ayithoba minwembili 787. Abalichumi lasithupha 16 ngabavele kwele South Africa, kuthi abathathu ngabavele kwele Botswana. Abangamachumi amathathu lane 34 ngabathole leli gcikwane elizweni. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo eliziphiwe nguhulumende ngoba idola leZimbabwe livele alisasebenzi njengoba sokusetshenziswa idola leMelika. Zithi zifuna ziholiswe imali engamadola eMelika afika kumakhulu amahlanu lamachumi amahlanu i-$550. Zithi zidanile ngoba abezomvikela abagoqela amapholisa lamasosha bengezelelwe iholo ngesilinganiso esiphezulu kulaba ngasebenzisi imibhobho abafana lamatitshala, odokotela labongi. Lokhu kwenzakala imali yeZimbabwe iwe amandla njalo emkambo wemali i-auction izolo. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Thompson Sibanda uthi lanxa kulembiko yokutshengisela ekupheleni kwenyanga, bona abayingeni lindaba ngoba ingeyozombangazwe. Uthi bahlangene izolo ntambama becubungula lolu daba njalo basakhulumisana lamalunga abo ngokutshengisela. Asimzweni xoxa ngalolu daba losithandekile emhlanga weStudio 7.
Thina-ke njengababalisi kusidanise kakhulu ukuthi uhulumende athathe lelinyathelo asinike lokho acabanga ukuthi usinika khona yena, engazange akhulumisane lathi. Simazisile-ke uhulumende ukuthi kasikwamukeli. Thina sikhangelele ukuthi kulezi nkulumo ezikhona uhulumende sivumelane ame ukusinika umqhuba lo esiwubonayo kuleli lizwe wamabhondi. Iconomy ngokwayo, umkhonomo welizwe uvele nje nxa ukhangele usidolarayizile wona wodwa. Akusindaba zethu ukuthi kulani okwenzakalayo. Thina sidinga ukuthi sithole iholo elingaba yi-$550 United States dollars. Asinabuya sivume futhi ukusayina enisivumelwano esingaba yisiphi esilongeze singayisiso lokho esikudingayo. Imali yeMelika esithenjisiweyo yi-$75 umuntu munye ngamunye. Sivele layo kasikhulumi ngayo kangakho ngoba incane kakhulu, thina sifuna iholo lonke libe imali yaseMelika. Simangele ukuthi kuze kube manje akulalo solithontele besazisiwe ukuthi amabhenki aza kusivulela ama account automatically kuze kube namhlanje kasiboni lutho. Asikatholi njalo isizathu
amapolisa engabe bezuze iholo elithe xaxa kulela bavalisi. Kungabe kusichona
kuliqiniso impela ukuthi amapolisa lamasotsha bayithole leyo mali. Imbiko esitholayo iveza ukuthi kuliqiniso lokho. Ngokunye njalo kusimangalisayo konke lokho. Asivumelani lapho ke njengamatishala akakasichazeli ukuthi kwenze njani. Kodwa ke sifika sinakane futhi ukuthi njengoba kungani nje kuloku ngunguna ngemsindo ethile engenzeka ibe khona, engcine mhlawumbe uzama ukuba motivator, ukubagqugquzela ukuthi bathi nqabe goqa abantu kuleyo msindo, bagoqa abantu belezibindi. Sesiyilethile indaba sayipresenta kuhulumende kunale ukuthi hathi lokho kwenzakalayo kokuthi ubandlulile ayisiko okuqondileyo.
Lani liyakusekela yini ukutshengisela okuqoqwa ngabanye?
Ukutshengisela kusemthethweni kuconstitution yeZimbabwe. Thina ke njengeZimtha imembership yethu ibanzi kuleli lizwe. Yiko ke sikuthethe njengobukhokheli namhlanje, sayichuka lindaba, savumelana ukuthi kasiyiphoseleni njalo kuma members ethu kuground. Basinike impendulo masinyani nje kungakabi insuku ezingaki ukuthi bona bakubona njani. Ababalisi bakhathazekile njalo ubunengi babo bafuqa ukuthi nxa isikolo zivulwa bangabi ingxenye yokuvulwa kwesikolo. Okwepolitiki esikuzwayo oka-31 ngifuna ukuthi ucace lapho ngoba thina njengenhlanganiso yamatisha kasiko kupolitiki. Kodwa ke thina silolwethu hlelo lokuthi sizimisele ukuvula izikolo yini mhlaka-28. Ngapha i-COVID-19 statistics iqansa isiya phezulu, kube kathi lako konke lokho kokuvikela esikukhangeleleyo ama-sanitizers lani konke asikakuboni kusiba khona ku-graph. Yilo uhlelo lukhona olokulahla amajoko kwababalisi. Olepolitiki nxa umuntu esengena usengena engasengumbalisi eyi-citizen.
Lo ngumnumzana Thabson Sibanda unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimtha ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lesikhulumeli senye njalo inhlanganiso yamatitshala abafundisa emaphandleni e-Atuz. Yona ethi lokhu iphakathi kokutshengisela njalo izaqhubeka itshengisela ikhonona ngokungatholi imali abayifuna ukuthi bayithole. Kesizwe ingxoxo esiyenze lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nation Madzidirwa.
Kodwa thina vele njengenhlanganiso vele asikhangelelana kakhulu ngoba i-focus yethu vele US dollar salary. Ihlala sikhuluma ngayo naleyana kuthi kade sikhola kudala umqatshi vele kumele sikholise yona. Nothi ukusintshontshela ifake imithetho njengowasifaka last year ye-statutory instrument 142 of 2019 le 133 of 2019 imithetho wayifakayo umqatshi ukuthi vele asintshontshele njina. Njengesisebenzi njengababalisi esikholisa nge-RTGS yena ewazi vele ukuthi kalisebenzi galila power alikwanisi ukuthi vele lisiphilise kuhle njengababalisi njengesisebenzi kahulumende.
Thina njengesisebenzi njengenhlanganiso sakukhuluma kudala ukuthi vele sizabe sitshengisela non-stop endaweni zonke eZimbabwe ama-districts onke, and that's the only strategy vele esilayo. Ngoba lokhu kukuthi sikhambe siyokhuluma ngumqatshi vele ehlala esiroba esinika ama cosmetic promises or ama promises vele ukuthi vele akakwanisi ukuthi awasutise or awafufile vele akuncedi ngalutho. So into iyesiyabe siyenza or sizayiyenza or lokhu siyenza lakathesi yikutshengisela nani stop.
Kulale enye imali eyayithiwa ngama allowances i-$75 yona ke ayingenanga njalo ungasela ukuthi litshelwani lithenjiswani?
Loku kwama 75 US dollar COVID allowance, umkachi uhlala enza njalo, ujayele kusiroba njalo, esichela ngama allowance. Sakukhuluma kudala loku kuti issue lay ama allowance yawa, lawa, siyawubiza ama face powder allowance. Or ama cosmetic promises angakwanisi ukuthi asuthise ama demands ababali ama teachers. So into esikhangelele kakhulu thina yi salary lokhu ingangena siyayamukela sakukhuluma kudala kodwa hey siyakwazi ukuthi umqatshi or uhulumende law yubenemene uhlala eyenza ukuyenza ukuthi asipromise ama allowances engakwanisa ukuthi awasuthise at any time uyakwanisa ukuthi awakhiphe ama allowances wona lawa. So thina iissue yethu kakhulu ikhangelele kuma salaries, isalary ye 520 US dollars yo esiyifuna, not ama cosmetic or ama face powder allowance lawa.
Umnumzana Nation Madzitirwa isikhulumele senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eAtuza ubekhuluma ecingweni le studio 7 eselubhane. Imizamo yokukhulumisana leziphatha amandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Umama womkhokheli webandla eliphikisayo LMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uzabikwa emzini wakhe kotidi amakuni egudu lamhlanje. Unaka Chamisa ubhubhe ngomvulo njalo umndeni wakhe uthi kazange agule. UChamisa ubonge unina emazwini awethule enkundleni yeTwitter esithi wamkhulisa kuhle. Uthe wayengumuntu kuthele kakhulu wasebenza gadalala wamfundisa wathola impilo engcono. Abakhokheli bamabandla chene wabagoqela mungameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli weMDCT uNkosazana Thokozani Kuphe bathumele amazwi enduduzo hemolini kamnumzana Chamisa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Siyakwazi ukuthi uChamisa uthwele ubunzima bunjani emahlombakhe uzama ukuthi iZimbabwe ibe le democracy esingathi ikuzibusa kwabantu kodwa uphakathi kwelitshe lembokodo. Ngabe ngumntwana sithi uche isisu unina eche ikolo uzabelethwa njani ke umntwana onjalo. Sicela lisibekezeleni lisikhulekele kakhulu likhulekele imuli kaNelson Chamisa uPresident Nelson Chamisa ngalo umbiko esuthole izolo ntambama. Yikho ke konke lokhu edesisa lungisa ukuthi sitshele isizwe sakwethu. Kubuhlungu kangaka ukuthi uJaha obindana labantu abaningi kangaka ezama ukulungisa iZimbabwe ukuthi ibe ngenye yamazwe eAfrika alandela idemokrasi. Khonoko khonoko siphakathi kokulungiselela imihlangano yethu eqakathekileyo awumama wabesishiya.
Likhuluma ngemithandazo sizwe kuthiwa uNaka Chamisa ube ngumuntu olomusa obe ethandaza obe hamba esontweni engela bandlululo engela nzondo. Ngokwazi kwenu lingamchaza njengomuntu obenjani?
Siyakwazi sonke umama lo ede i-devote Christian, ede ngumuntu ozimisele kakhulu ebandleni ekhonza uNkulunkulu njengabanye omama, njalo efundise abantu bakhe ukuziphatha, ukuba lomusa, ukubekezela. Sicela likhalele emoli yakuChamisa, singathi ngumama wesizwe ngoba uPresident Chamisa ngumuntu wabantu bonke. Siyabonga mahlaba ezulu.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sevandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezempilakahle uDokotela uBhadaha Moyo usexotshiwe umsebenzi kulandela ukubotshwa phezu kwecala lenkohlakalo elokuchaphaza imali engena kuzigidi lezigidi zamadola. Umoyo wabhadala imali yesibambiso engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, $50,000. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abalichumi ababaleke enkambeni zabahlolwa igcikwane lecoronavirus izolo. Abantu laba ababaleke enkambeni ezithi Banganai Training Center eMatabeleland South. Abayisikhombisa ababaleke eBulawayo Polytechnical College, kuthi oyedwa ubaleke eMaswingo Training Center. Ababili babantu laba babikwa betholakale belegcikwane le-coronavirus kodwa babaleka. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Kuyasikhombisa ukuthi kulobandlululo phakathi kwebandla le-MTC. So makukhomba ukuthi kule mbandlululo phakathi kwebandla le-MTC kusifisela emuva kusikhombe isikhathi sekugrawundi esikamnangagwa lo labomgabe leso senziwayo ngenanye isikhathi sakudala ukuthi kwakukhomba ukuthi vela kubanjanwanga kubanjanwa ngenkani. So lokho kwelokuzena kwe-MTC kusikhombe ukuthi abafuni ukubuswa ngeminye imhlobo, kumele kubuswe umhlobo wodwa elizweni. So lokho kusilimaza kakhulu, kuyasilimaza impela ukuthenini kusesele ukucindezelwa lokho kwakudala, lokho kwabelungesikhathi sabelungu esikaSmith. Kusesele ukucindezelwa okukhulu kakhulu okokuthi kulabantu abalwayo impela ukuthi abafisi ukuthi kube lomunye umhlobo obusathina silane lokuzenezweni laseSouth Africa la. Sokwabusa imhlobo eminingi kakhulu, imhlobo ebusayo miningi kakhulu kuwo wonke amaphathi. Kanti hayi, ngiyabonga lami ntemfa kwambona.
Kuvuka njani mthwakazi omuhle? Hayi, mina lapha sibili ukulisana kwabo ngiyakubona, but isifiso sami ngaluba inkokheli zakithi emaNdebeleni ziyabambana zibe zilinye zonke. Zingabambana inkokheli zamathe emaNdebeleni sithatheni amasithethu ndana akudala ngankomo kuphela zini, ngoba lokhu vele kakusize singazithi thina sikhiphithane sithamo sisosiyoleni. Sathini samaNdebele somele ukuthi ngaze sikhiphithanisa makhuphu makhuphe nguye okumele simvotele be njengobaba unkomo. Hayi khona uba lokhu esithola sithi makhuphu makhuphe kathi sizayenza njani, ngoba into zonke singazivotela amashona ziyakhona lesihloni. Kathi sinabantwana besiNdebeleni siyadilika asibameliwe akusizi. So abantu kasizame into esilandele namaNdebele kumbe zona inkokheli. Into eyinkinga nje lapha kasila nkokheli kumbe zona ivile zesisweleni ngaloba labo ziyabambana zivele zivile. Kathesi lokhu okwenzakalayo izani ye vele kwenzayo nxa besilwa sobona baqinisa izani. Into zonibona ngabambambana bezwanane bona bebele zibile bonke ama-opposition ukuze siphumelele. Kathesi akula nto esizaphumelisa siyalokhu esikhala kuphela size kuyevala. Hayi, shuke uNkulunkulu kangenele kule Zimbabwe bakithi kathe sike siphile njenga
Salimonani basakazi linjani? Hayi, ngithemba liphilile lapho ekhona. Ngombono wami msakazi, indaba kakhuphe lo Chamisa kukhona okukhona msakazi phakathi kwabo bobabili, ngoba ungathiyananzelela into eyenziwa ngulo mama yona kahle kahle kungani uyasetshenziswa luhlangothi oluthile ukuthi hayi yenza into enje ngoba yena ulwisa ukuthi iparty le ehlakaze iphele. Angiboni ukuthi uyayakha eyakha, akufanelanga kube lokho exotshisa abantu emaparlamenti exotshisa abantu. Angiboni into oyenzayo umama lo, umuntu nje obonisa sobala ukuthi kukhona abantu abamfluensayo, ingakho yenza kanje. Ngombono wami msakazi, angiboni loba bengamnikeza bethi ephathe intambo lo mama ivoti kalalo yena ngokwakhe. Angiboni mina into oyenzayo umakhuphe, angiboni siliyasetshenziswa. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani kustudio 7, mnegama lami Adolf Shaba. Indaba le yenzeka ku-MDC okuthiwa ukuthi bahamba be recaller ama-MPs lama-senators e-MDC alliance angiyiboni ngoba ngathi bona sebesebenzisa umthetho weSupreme Court ngendlela engayona ngoba yikho lapho etshengisa khona ukuthi bafanele bakwenze lokho njalo angiyiboni indlela abayilandelayo ngoba uma uzokwenza lokho kufanele umuntu abizwe abhalele incwadi abizwe ukuthi ubizelwane bona bakwenza nje besilwa iy'mpi zabo ngoba into esesiyibonile manje ukuthi laba abantu balwa lezitha zabo sebesebenzisa lowo mthetho weSupreme Court owaphumayo ukuthi kuyiwe kuCongress sebewusebenzisa ukulwa izimpi zabo ukulwisana lalaba abantu ababazondayo ngoba ezinye izinto wonke umuntu obizwayo laphana osuswa ephalamende osuswa esikhundleni ngabantu labo abayizitha zabo abafuna ukuthi nje bethusele abanye ngabo kodwa angiyiboni siya ndawo kodwa mina ngokwami ngibona nje after bengayenza leyo Congress hayi kuzodlula lo moya umoya odlulayo no matter what mina ngokwami ibandla likaChamisa lihlale liyilona ngendlela eliyiyona ngoba la yenzeka le Congress likakungeni lokho okwakhulunywa iSupreme Court ngoba angeke ukuthi babuyele ku-2014 ngoba vele 2014 lanamhlanje into ekhatshana kakhulu laleyo Congress yakhona hayi vele kulezinto eziningi ezingahambi kahle kakhulu.
Sabonani balandeli bakaStudio 7 njani lonke. Hayi liyakhala ngiyalizwa ukuthi isinkwa sesikhwelile kakhulu. Sabhekana ukuthaba kwenokungakalithi iZimbabwe iZimbabwe sikuyile likhipha umgaba. Umgaba yincane kakhulu badala hayi. Ngizani lokho abazikhengisela abakufuna abantu ngento yiprize yabo. Ikanti khale kakhulu ikwazi ukuthi umuntu bathiwa votani livotelane. Right, azikho into zephezulu ezavuleka ingqondo emakhaya khona ngapha.
Ivuka njani kwi-Studio 7 basakazi konke labalaleli? Siyabonga umsakazi omuhle kangaka okhulumayo umama Matawu seBlabusi endeja. Bakithi sicela ukuthi ngabe siyathola ukuncediseka kikho konke. Sikhayelane nendlala enzima ngalesi sikhathi se-corona. Kanti lamabele kahulumende lawa alabantu bawo asithi sonke siwatholayo sesizwile indlala bakithi. Phinde njalo ukuthi ngicela le ngihambisele lumbiko kubaba uChamisa ukuthi angabuyele emuva silaye vele ngaze kuthini ngaze kuye ngaphi. Ivoti yakhe ikhona kithi ngapha vela ngijuka ngesabi vele sikhangele yena kula munye umuntu ongasilungisela ngaphandle kwakhe. Ngiyabonga basakazi, ngiyaqala ukufaka umbiko wami kulolu hlelo lwe-Studio 7 sengifisa ukuthi ngabe ungabalwa nawo.
Ku-Studio 7 ninjani? Okhulumayo ngumthandazo Moyo Khutshwa izungu yaphana Midlands. Hayi madoda akithi hayi kuzela kithi selifile madoda akithi hayi sikhathele ngabantu bezanupiyefu lokhu besigqambela amanga manje siphile emazweni siphile kabuhlungu kanzima lapha besigqambela amanga labo bhuti omnangakho besidla imali. Sicela ukuthi thina laba abazongena emgwaqweni abantu bengene ngobuningi babo wonke umuntu angene amasosha asesika madoda amasosha akhala nawathi kasenamali sesicela ukuthi wonke umuntu angene madoda silungise imizwe lakithi kube mnandi sikhiphe namasela lawo mnangakho bonke baphume. Sebefuna ukubupha lo mjida lo ukhuluma uJonathan Moyo ukhuluma isecretin yawo yonke yokujontsha anga uJonathan angavuma angavuyi ngapha akhulume zonke izinto kanti badla imali abasihloniphi thina njengamandebele isizweni sakithi ngalaya.
Linjani ku-Studio 7? Hayi mina ngiyakholisa njani ukulalela izindaba ezimnandi. Ngayilalela kudala li-studio leyi kusalalelelwe ezindlini kuze kube namhlanje. Ngiyayithanda li-radio leyi Studio 7.
Lokasihambisani nakho basakazami. Laba bantu abasuka le ezigodini zabo beyikhipha ubuthakathi kwenye indawo babuqedile yini le abadabuka khona? Obuthakathi mabuyimvelo kodwa zange ngibuze ukubatazwa mina kangaka hambe kusitheshi ezindlini ngokufa kwadalwa nguNkulunkulu ukuthi uvele kuba kuyimvelo. Hayi, abakubhengele ngilise lo. Izinduna ezigabeni zazo zingenelwa ipolitiki. Khona esigabeni senduna kuyoqhamuka umuntu ezizweni ngencwadi yakhe eyifake ezongena lapha afika athina usebenza lowo msebenzi. Umuntu ezophanda imali efandela abantu bakhe ngezwe elinzima kanje ngendlala. Hayi, nginoduma kwaNdlovu, ngiyabonga.
Sanibonani basakazi nabalaleli beStudio 7, lona okhuluma ngoGift Sonduku kwaNdlovu lapha ePlum Tree endaweni yakwaGamba. Basakazi, bengicela ukuphendula, ukhona ubaba lapha orongubhuti owathi khona izwe liyahlupheka nje kungenxa yeMDC eyiyona eyahamba yafuna ama-sanctions. Bengicela ukuthi like limbuzele lo baba or wathi ungakompofu or wathi ungowani. Ama-sanctions aqala ukufika lapha ngabo 2000. IZANU yangena embusweni since 1980. So ake ntshele lowo muntu ukuthi since nge 20 years leyo iZANU PF yayenzani ungakabi lama-sanctions, uyabona. Bemfune futhi ake sichaziseleni ukuthi ama-sanctions yiwo athatha umhlabathi wabelungu yini, ngoba abelungu yibo ababesiza ku-food security, besupplier ngokudla singashothi ngempuphu. IZANU yathathela abelungu umhlabathi e-corrupt ngalendlela, benziwa ngama-sanctions yini. Ngoba amazwe asentshonalanga ayasho ukuthi nxa ufuna sikhiphe ama-sanctions yenza kube lama political reforms, uhloniphe amalungelo omuntu, kube ne free and fair election. Ama sanctions iwayenze even lo minister of health endimali iwayenza umnanga kwebe le corruption. Ngiyabonga, ngicela omunye umuntu uma eza phawula lake ecabange ngokuhlala. Ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, luyasondela usuku lokhetho lokudinga umongameli wele Melika ngapha igcikwane le-coronavirus lokhu lisiza ubhedu okwenza kube nzima ukuthi abazancintisana umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden behluleke ukukhankasa njengemvama. Ukhetho lolu luzenziwa ngenyanga kaLwezi kuwona lo umnyaka. Kodwa uTrump yena useyenze imihlangano yamarali esolwe ngabaningi ngoba abantu begcine bethelelana igcikwane le-coronavirus. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umkhokheli lo khona kathesi usebe lamaphutha amaningi kakhulu. Kulamaphutha e-corona oloke imhlupha esehluleka ukuthi baphendule njani kumbe asebenze njani lamanye lezinye ingatsha zikahulumende kumbe labo governor. Uthi akhanye ukuthi sibili ngumkhokheli oqotho owaziyo into ayenzayo. Yikho lapho okungamchitha khona ukuthi ehlulwe nguBiden. Ngoba abantu bakhangele ukuthi nxa umkhokheli welizwe kumele uphume lesinqumo sokuthi kanti indaba lesihlangana layo ukufina sikhambisa njani. Kaso kusithi laba ama-demonstrations abekhona ukuthi abantu bakhuluma ngamapholisa lokufakwa abantu abamnyama besifa ngaphansi kokucuku lwamapholisa, kukhanya kuyindaba yena kuyo angelandaba layo. Kodwa kukhanya abantu abaningi ilizwe lonke nje sebeguqukile, sebekhangele indaba le ngelihlo elishiyeneyo. Yena uloku esendaweni yakhe yakudala.
Umongameli Trump useyenze imihlangano yamarali lapho abanye abantu abagcine bekhala ngokuthi bathelelwe igcikwane le-coronavirus. Ubona njani wena khona lokhu?
Mina ngezake ngisole uTrump ngenxa yokuthi uTrump kathwali induku kumbe uswazi kumbe athwali ibhanti ukuthi abantu yabakhuphe emzini yabo. Lokho kuya ngabantu abafuna ukukholwa ukukhulunywa nguTrump, behluleke ukukhulunywa ngabodokotela labonesi lama-scientists ukuthi batsho ukuthi umumo uminjani. Nxa wena ungumuntu usemzini wakho labantu abakho logugu wakho labo bonke abantu ohlala labo, ubona ukufa laphaya ukuthi wena uyahamba eralini kaTrump. UTrump nxa efuna ukwenza irali yakhe angahamba ayekwenza irali yakhe azikhulumele labantu behlezi ezindlini zabo. But nxa ufuna ukutshengisa ubukhokheli bakho ukuthi wena ungumuntu kaTrump ngokuya eralini wehlulwe ukufaka imaski ungela social distancing, hayi, lingamsola uTrump. Ye urongo layo ukuthi ngoba kubi engumkhokheli ukuthi ayebize irali enjengayona leyo. Kodwa kuhle kini nxa ngingumuntu ocabangayo lami ukuthi ngingabizelwa irali kumele ngizibuze ukuthi lapho engiya khona ngizabe yaphendukalani. So so abakhokheli baka Trump baze ke bamsole kakhulu Trump. UTrump singamsola yi kodwa abantu labo kumele bazikhuze.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo eliziphiwe nguhulumende kodwa inhlanganiso yamatitshala eZimta ithi kayisoze iphatheke kutshengiseleni okuqoqwa mhlaka 31 Ntulikazi. Unina umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa obhubhe ngomvulo uzabekwa emzini wakhe kochidiyamakuni kogudu lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.